Ngenxa yemali yama-school fees i-R130 ngethemu kulesi sikolo, kubikwa umphathisikolo unkosikazi Audrey Moyo ethi le nhlanganiso yamadona uthi i-$20 okuyimali elingana le-R300 wazethayele yinye esikhewini. Iyinhlanganiso yabe-EDU, inhlanganiso yabe-EDU Foundation esiza abafundi abaswelayo ngokubabhadalela imali yesikolo ibikwa ilahlekelwe ngamadola emelika angama-$350, i-$350 kulandela lesi sehlakalo. Umnumzana Godfrey Moyo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yabazali be-Dalanyemba Primary utshele umsakazo we-Studio 7 uthi ngempela bamxothile umphathisikolo. Sixoxe lo sobhuku umnumzana Mlamleli Moyo othi ukhanya sengathi kuningi unkosikazi Moyo angaqhubi kahle kungakho bemkhombe indlela.
Ukhanya kulobusela emalini zedona esincediswa kuzo abe-AIDS Foundation ngoba kukhanya esebenzisa amarisithi angikho esikolo angisemthethweni, njalo kukhanya kukhona okuningi okungavela ngemuva. Njengabazali cabanga ukuthi hhayi kungcono asuke esikolo, kwenzeka ukuthi kungabi le-inye information agcina ayiveza mina ayidala cina icathise ubufakazi esikolo. So yikho hhayi abazali betheko naye bangcono aphume nxa vele kusenza ayedinga indawo kwezinye isikolo athi eGaranyemba.
Lokho kugcizelelwe ngumnumzana Miklas Ndlovu ongukhansila ka-13 eGaranyemba.
Kuliqiniso sibili ukuthi bamxoshile abazali. Ngithe ngifika nje ngithola umbiko nalowo ngasuka ngakhona, ngafika ngabona yena uChalimani ekhuluma ngakho wayengitshengisa lamaminitsi akhona ukuthi abazali batheke abasamfuni u-Eddie ngoba kukhanya kulezi mali ngiyabona ezamasizi angasihambisanga kakahle. Kwafika esigabeni sokuthi hhayi abazali sibili bathi kahambe.
Umnumzana Agent Moyo umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emaNdebeleni uthi iningi labaphathi bezikolo lilakho ukulingeka ngenxa yokholo labo eliphansi.
Silisizi-ke sahlakala esinjalo nxa sokuthi senzakele ababalisi kalesi selihola imali encane kakhulu. Wena ungathi ungaziholi lutho ugcine izinkalaka zemali. Asikhuthaze ukuthi abantu badle imali zabadala or ezesikolo, but sikhuthaze ukuthi uhulumende angezelele ababalisi imali kwenzeka ukuthi bengahleka zinhlupho ezinjalo phambilini.
Unkosikazi Moyo kaphendulanga imbuzo esimthumele yona ngalolu daba esithi sikhulume labakhulu bakhe kugatsha lwezemfundo. Umnumzana Dawunkana Ndoro oyisikhulumeli sogatsha lwezemfundo uthi basaluphenya udaba lolu. Ababalisi bahlezi bekhala ngeholo abathi liphansi bezithi bafuna ukuhola amadola emelika angaphezu kwama-$500 i-$540 ngenyanga ukuze baziphilise nemindeni yabo. Kusenjalo umbaliso yedwa labafundi ababili esikolo seGaranyemba Primary bathola ngalebele gciwane le-coronavirus kuliviki. Kwathaba lethumi lambili abagoqela abafundi besikolo seSilonga ku-Ward 15 eKwaZulu-South labo batholakala bephethwe leli gciwane. Umbiko okhitshwe lugatsha lwezempilakahle ngolwesine uveza ukuthi elezansi emaNdebeleni lihamba phambili ngenani labantu abahlaselwe yileli gciwane lona eliphethe abantu abangama-400 okwamanje. Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuthi aqhubekele phambili elandela iziqondiso zokuvikela lo mkhuhlane njalo zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.